Well, okokuqala yekela ngithi bakithi langalezo ebulini yakoshameta ngokulahlekelwa ngubaba phila umthunzi owakoshameta kusenzakala futhi njalo ukuqala komnyaka abantu besajabulele ukubuya komnyaka omusha nanti iqhawe lalo lisuka libaleka yekela ngithi kona sikhala labo abakoshameta sikhala labo abemashonalende weprovince esikhathini lesinzima kangako bese ngiqhubeka-ke ngisithi mina nxa indaba enje ite yasehlela into evamileyo ukubana iprovinsi lapho okuvela khona umuyi iyahlala phansi iyabiza ukuthiwa yi-coordinating committee behlale phansi andibana bevumelane ukubana bamcelela sithi isicoco ukuphathe hierarchy ephezulu ngoba siyazi bakhona abanye abaveswa isicoco soba yi-liberation war hero abanye bayembeswe isicoco soba yi-provincial hero abanye besebenikwa lesi esikhulu okuthiwa yi-national hero status kuphinde futhi ngabi nje kulesinye isicoco sinikwa nje okuthiwa khona i-state assisted funeral lapho-ke isitate uhulumende ancedisa khona ukubana kubekwe lo muntu oyabe ethe wasishiya.
Ngokuzwa kwakho kukhanya uzaphiwa na isicoco sokuba liqhawe lesizwe njengoba sibona ungani ube ngumuntu kade edume kakhulu.
Ebedumile kakhulu impela ngibona ngani leso sicoco angasithola sibili ngoba embalini yakhe kuyakhanya umana kusobantu bana into yonke okumele umuntu agcotshwe ngaso isicoco esinjalo laye ubaba uThabetha ebelakho.